ikontrakti ibambe kuhle kakhulu, iphumelele okumangalisayo. Abantu bezimnyama ePlumtree babuyile ngobuningi babo, bazothola bathokoze kandawonye, bathengisa umanyana, njalo labakhokheli babo bakhuluma ngokuqakatheka kokuthula lo umanyana esigabeni, ikakhulu kukhangelele ama-elections nayinto zama-referendum ezilandelayo.
Izakhamizi zibuyile ngobunengi bazo yini zihlangene ezisekela amabandla atshiyeneyo, iZANU PF, MDC, iZaphu lamanye amabandla?
Engakutsho ukuthi izakhamizi zibuyile ngobuningi bazo, zisuka kuma-political parties atshiyeneyo, okugoqela omama, okugoqela ontanga, obaba kanye nenkokheli zabo. Njalo okutshengisa lokuthi zisuke enhlanganisweni ezithileyo, ukhansila ozalo PF laye ubekhona, onguye kade kuyikhansila we-area akade sikiyo ezimnyama, nokhansila wewadi kumakhelwane, ukhansila we-MDC laye ubekhona, uyesekusithi nalowo owayeyi-MP yebulilima akade la akade ikhona uNomeni ubuyile kathese eseku-MDCT. So sibone izakhamizi zishiye amajakhethi ama-political parties babuya bazobambana.
Okhansila laba batholile yini ithuba lokukhulumisana loZulu bakhuthaze ukuthula?
Amakhansila lawo bakhulumile kanye labosobhuku bakhulumile, izinduna zikhulumile. Ngakhuthaza-ke ama-villagers, ngakhuthaza abantu ababakhokhelayo ukuthi kuqakathekile ukuthi babambane kube lokuthula esigabeni. Baze bakhuluma lawo ukuthi lanxase kufika kuma-elections, awukhathalekile ukuthi yena usuka kwethu iphathi kumbeni komunye usuka kwethu iphathi, sekuza kufanele ukuthi ulilisane izinduwa. Bakhuluma-ke njengoludaba olunye oluhluphayo esigabeni salo, udaba lwendlala, udaba lokudla, ukuthi abantu bathala ukudla bangathali ukudla ngokukhethana ngamabane. Kuphumile lokhu kwinkokheli zabo ngesigaba kade bekhuluma bezakhamisa.
Yona izimnyama ngenye yendawo yini ezivama ukuba lodlakela nxa sokuyiwa kukhetho?
Esikutholileyo size ukuthi ngo-2008 layo indawo leyi ibe ilakho lokhu okuwesuselwa abantu, babuzwa ukuthi ivotele ngaphi ukuthi maniqonde. Sithe sikhuluma-ke nezakhamizi izini zabosobhuku nezinduna zangikhona abantu abakhokhela izigaba kade bakufakaza lokhu ukuthi hhayi ngo-2008 ngo-June kube kungalunganga, kade bebuzwa ukuthi lina umaniqonde ukuthi ungani.
Zikhona yini ezinye izigaba Ncube elikhangelela ukubana liye kuzo liyeqhuba umkhankaso ofanayo?
Esilakho ukuthi kuleli impelaviki elandelayo sizabe sisegwanda ethawuni sithakazelela ilanga elokuthula, i-International Day of Peace, kanye siyi-celebrate-a khonale eGwanda. Esikhangelele ukuthi izakhamizi zizamatsha zihambe ziyehlangana eGwanda Hotel, lapho esizathola khona umbiko osuka kuspeaker ophalamende, yiyo oza e-guest of honor kulelo langa.
Ezigabeni zemashonaland kalifiki Ncube, liphelela emaNdebeleni kuphela.
Okukhona ukuthi thina sisebenza nenhlanganiso ezinye, so iBulawayo agenda indawo ekhava khona, njalo into enhlanganiso esisebenza lazo, njalo esisebenza sibambene ezifana labo Crisis Coalition labo Zimbabwe Trust, baqhubileza uhlelo lonolo kuhle ezigabeni ezemaswingo. Ngikhuluma nje weekend bazayo basemaswingo, abanye basenza uhlelo lonelo, njalo uhlelo lolwenziwa ngaphansi kwe-umbrella ye-Citizen Civil Society Forum, lapho inhlanganiso ezamabandla enkolo ne-civic society baphiwa izigaba ezizabe zisikhangele. Ngakho-ke iBulawayo agenda isebenza kulezo zigaba ezizihambileyo, iMatabeleland North, Matabeleland South ne-Midlands provinces. Kodwa akutsho ukuthi njengenhlanganiso asikho kwezinye indawo. Emutare nekaswingo silazo ezinye ihlelo ezihambayo.